Ngibona ngathi nxa kungabe uhulumende uthatha serious abantwana njalo uyazwelana labantwana bekufanele ukuthi umnyaka lo babunkomo ukuze izinto zihambe kahle kungcono nje ukuthi ngabe ukuthi abawudlulisa kuvele nje kungakwala mhlolisi ngoba kuyafana abantwana bazafeyila ukufeyila kwabo kuzabe kungayisi ukuthi bafeyila ngenxa yokuthi bafuna ukufeyila kodwa ngeke bazabe befeyila kungenxa yokuthi isimo abakhangelane lazo asibafezi bona abantwana ukuthi baqhubekele phambili kathesi sihle abantwana sibabuyisele ezikolo abantwana batshona behlela kula nto abayenzayo ngingazikhangela eziyindawo ezifana labodombodema ezifana labomadlambuzi ezifana labanye ama-secondary school ikakhulukazi la asemakhaya akula ama-intanethi ukuthi abantwana bangayenza i-research amabhuku njalo ayasilela ukuthi abantwana bangabala bayenze ama-researches ukwenzela ukuthi bayenese ukupick up from izinto ezemuva kulusizi kakhulu baba unkomo ngibona ngathi uhulumende akazame ukuthi into le akakayihlalele phansi bayicabangisise kahle kabanzi ukuthi le nto le how best can they deal with this situation i-education yabantwana yi-decide ye-future abantwana nxa bengabonga ukuphushelwa kuphela noma bengadika kuthiwa bafeyilile kuphela begcine bephindiswa ufom again noma bephindiswa uform 6 again kungazange wakhangelele ngendlela ukuthi mhlawumbe kungenziwa njani ngibona ngathi kuzabe kusehlisa i-self esteem yabantwana kuzayibulala kakhulu ngenxa yokuthi omunye umntwana ngavele tshela ukuthi usefeyilile usevele nje azele ukuthi ayifuzi ngidlulekele ngempilo kukanti into le idinga ukudingidwa kabanzi kakhulu ngoba le nto iyisiqokoqelo zempilo wabunkomo i-future yabantwana abantwana laba abasesikolo kusasa yibo odokotela bethu abakusasa yibo omongameli bethu bakusasa yibo abaphathi bethu bakusasa kodwa-ke bazasiphatha njani bengelaso isikolo bengelawo qualification bengelayo imfundo le ena le edingakalayo ukuthi ibathathe bafikisa khona labo kule ndawo ngibona ngathi uhulumende akathathe le nto le in a very serious way ukwenzela ukuthi ibe le resolution engabuya incede abantwana bayenelise ukuthi bengadumali kakhulu abantwana babone ukuthi uhulumende uyabacabangela
akukho yini okunye Dube obona ngani kungenziwa okungaphathisa abantwana ngaphandle kokuthi imihloliso ingalotshwa kokuphela lonyaka
okwakathesi sekulate isifiso sami bekuyukuthi ngabe kuyukuthi uhulumende wavele wacabangela abantwana kuqala isikhathi ngesikhathi ama-lockdown la bewabona ukuthi azaqhubekela phambili kwesikhathi eside yisi sikhathi abafana ukuthi ngabe ukuthi aba-improvisa ezinye indlela ababengabona ukuthi bengenza njani noma kuwukuthi noma bengayenelisa ukuthi basebenzise ezinye indlela ezingafinyelela abantwana bonke abakunkali zonke zelizwe ngoba nxa kusenziwa izinto esikhathini esiningi sengabona ukuthi uhulumende ucabangela abantwana basedorobheni kuphela acabanga ukuthi kulabantwana abasekhaya abangela access to yona i-network yona ngokwayo i-network yefoni ukuthi mhlawumbe ngafonela omunye osedorobheni ambuze ukuthi akungikhangeleli ibhuku elinje akukho konke konkwane so kwangokwela kuyadingakala kakhulu bonkomo ukuthi kathesi into engingayitsho nje sela okuningi okusekungenziwa mina nje isicelo sami kuhulumende ngesokuthi ngabe bayahlehlisa lomnyaka lowo bevele bawuyekele udlule ngoba umntwana akasoze afunde into ngenyanga eyodwa into ayifana ukuthi ngabe wayifunde umnyaka wonke.